Endabeni zethu lamhlanje lelo Mike Hobe umnumzana Nelson Chamisa uthi kumele amazwe achiyeneyo lenhlanganiso ezichiyeneyo ezinjenge Southern African Development Union, African Union, le United Nations bamise ubudlwangudlwangu obenziwa ngamasotsha eZimbabwe. Amagqwetha atshengisele emgwaqweni esola ukukhahlanyezwa kweziboshwa ezijikelwa entolongweni mahlayana zinkantolo okukhanya sezidlelana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. UZulu uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele abe nguye osungula inkulumo zokulungisa okuhluphayo eZimbabwe. Sahlolisisa umnotho weZimbabwe okukhanya ulokhu ugugudeka okumangalisayo. Ku-Live Talk namhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection sixoxa ngempilo kamuyi u-Oliver Mthukudzi lakwenzela abantu esaphila. Nxa lifuna ukungena kuhlelo sithumeleni umlayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingakhuthwa ilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 la ku 6080 kHz ku short wave. Lingakhohlwa njalo ukuthi sikhona ku Facebook ku VOA Ndebele.